Ya mnumzana siyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Ya ungasitshela ukuthi kuhamba njani kudaba lwezokuthwala abantu kumakhombi lapha siyezwa kuthiwa khona sokuzamele abachayeli bebe leminyaka engu 35 likuthatha njani le?
Lokho kwabachayeli ukuthi babe leminyaka engu 35 kanti akusebenzi ngoba vele asiyo problem ukubona kabakhangele ukuthi vele iproblem yakhona ama accidents ivela ngapha. If you look ungakhangela ama statistics okuthi khona kathesi ama-accident ayenzakalayo awamakhumbi mangaki angasuwa amakhumbi mangaki, you have to check that. And then ungakhangela i-age yabafana abadrayivayo ukuthi angabafana abancane, yes of course bakhona, but isikhathini esiningi asiba benza ama-accident because uyaqithi khona amapolisa they are to blame lapho ngoba kathesi as it is from Bulawayo to Harare uyaqithi kula ama-roadblock about dozen of roadblock yamapolisa ile nxa ukuthi umthetho vele wawukhona ukuthi khona abantu ngabadluli akula problem abantu belaba ngeke bawone, but kathesi lanxa abangaze bathi 35 abantu abaleminyaka ele than 35 bazadrive emgwaqweni because amapolisa abavumele.
Lona ibhizimusi lokuthwala abantu ngamakhombi leli limi njani okwalezi nsuku? Ngathi ngelanga elilodwa uyabukhangelele ukwenza imali enganani?
Kathesi kandi akusafana nakuthala, kathesi akunamali. Sometimes ungathi uyenza i-$60 ngoba vele ama-roadblock asemgwaqweni, like for instance let's say ngingakuthatha example ukuthi nxonsikwe egwanda siyako Bulawayo kunama-roadblock yafuthi kule 7-8 konke khona lapho vele awusoze uthe uraidi uyadingela icala ulalo bawulalo uzalidingela icala ukuthi ulithole ukuthi ulinikwa at the end of the day akunamali oza kuyenzile. Vele ababhenefithi ayiwo amapholisa abale mota zabo ezishova yiwo ababe ngcono ngoba vele zibhalwa nama-address abo amankambeni sengathi uyaburodel uyazidlulela ezihambele yiwo abenza imali.
Ngeziphi ezinye indubo elihlangana lazo?
Udubo vele olukhona kanti vele emgwaqweni esinalo vele ngelamapholisa kulolunye udubo olukhona sike emgwaqweni, udubo olukhona the really problem esilayo niyamapholisa. Amapholisa yiwo abasinika i-travel yiwo abakhetha ama-problems because anti yona nxa umthetho ungawuthiufakiwe lesi kade ufake umthetho kuthiwa 25 years of age kadrive less than 25 years, but uzafika afana ma-drivers suku zonke bedlula kuma-roadblock suku zonke. So i-problem ungayinika ebantwini bayinika emapholiseni.
Sasizwe kweminye iminyaka abanye bekhala ngokubana ama-spare parts ayadula. Kuhamba njani, likuhambisa njani njengoba ukhala ngokuthi lina lingathola ama-$50 ngela?
Vele kathethe sikhuluma iqiniso nje ukuthova nje yikuthi kuyafana lo muntu obheja amabhiza angajayela ukubheja amabhiza vele kuyaba sekumngene egazini, but ukuthova vele akusela because yakuthi kona at the end of the day uthatha imali oyisebenzisayo ngikhaya ugcine usuyifake emhloveni into yokuthi umhlove umlethele imali ngikhaya, yiproblem ekhona yeleyo. Ukuthi kona at the end of the day vele akula business especially abantu abasoba ku-business for a long time yaqitha imoto zakhona lazo vele sezikhwekhwehlela, so at the end of the day vele akula profit oyenzayo emhloveni akula ngitho. Amapholisa yiko kuphela ababezithathela imali behamba.
Ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukubana kulungisiswe udaba lolu ikakhulu lwamapholisa?
Vele ukuthi silungiswe kuyafuze vele uhulumende sihlale phansi vele kuqalise kakutsha and then sibone kona vele amapholisa vele kudikuze uhulumende ngeke zadilile amapholisa ngoba amapholisa ngabantu bakhe. Uyakuthi kona into ezisho ukuthi ungigazi uyabotshela imoto yakho ubotshele i-escort kuthiwa asiyidrive sihambe e-drill hall, you drive that car uyefika e-drill hall. Uthi nxa ufika e-drill hall uyethi hayi imoto yakho le isnot u-road west usiyihambise e-VIT so useli distance ele-than kilometers uyethiwa khona usukuzele u-quick speed break down kodwa yena uhambe more than 6 kilometers usiye emapholiseni ukuthi lamapholisa usuthathele i-quick speed, does that make any sense?
Hayi kunzima-ke isikhathi so singasavumi. Sibongile kakhulu mnumzana.
Hayi lami ngibongile.
Okay ubelelanga elihle.